Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umthetho ndaba wesula isiqondiso somthetho owesatshwa ngoZulu we-Public Order and Security Act esikhangelane lokutshengisela emigwaqweni okungavinjwa ngamapholisa endaweni ezishiyeneyo kusetshenziswa amandla kahulumende. Kulabanye abantu abachothoza ikhomishini ehlolisisa ukudutshulwa kwabantu libutho ngoNcwabakazi lonyaka besithi kungani isekela ibandla leZANU-PF lohulumende. Ukuxozela ukwenzakala kwinkampani ye-Chopies edlelana nalo wayengumongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko kwethusa izisebenzi ezedlula inkulungwana eziyisikhombisa. Iqembu le-Highlanders Football Club lithi lizadlala njengenhlala yenza ngesikhathi lingqikilana nele-Bulawayo City elilakho ukuphuma lonyaka emidlalweni ye-Premier Soccer League. ULive Doc namuhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngomhlangano omkhulu we-Gender Commission ohlolisisa isimo zabesifazana kule Zimbabwe. Thumelani imlayezeleni kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ngowapasi 7 ntambama langowapasi 6 ekuseni kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.